Soko izika tisendaba ku VOA Ndebele.
Njani zulukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 13 Mpandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ababalisi bayazibuza ukuthi okhethwe izolo ukuba ngiphathe intambo wezemfundo unkosikazi Evelyn Dlovu uzaphatha lolugatsha ngcono na kulomnumzana King Mathema osesusiwe.
Ngesikhangelelo ukuthi nxa kungabe kuphuma uMathema kubuye umuntu owazi ngokwezemfundo ozasinceda ukwenzela ukuthi imfundo ithuthuke. Pho kulutshwane esikwaziyo ngaye sikwazi kuphela ukuthi ngumuntu ade sebenza kuma-SMEs eMpemsec wasuka lapho waya ku-presidential office.
Abanye bathi ukwehliswa isikhundla okwenziwe uMathema kungaba kuyikumlungiselela ukuthi aphiwe isikhundla sokuba ngumsekeli kamongameli welizwe.
Enxa babona ukuthi engxenye ehluleka khona ngalelo abade khona bemgwegwa nje khona le bemsondeze eduzane ukuthi angashaya lichaza kakhulu engaphandle.
Izakhamizi zelubhane zithi zikhangelele ukuthola usizo kunhlelo zokuthelelezela ezibalisa olwebubi lubhane irrigation scheme lolwelubhane water supply ezisungulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngempelaviki edluleyo elubhane.
So abantu abanisebehlakaniphile this time sebekwazi ukuthi ngaso kubuya ama-election kubuye zimnandi kubuya amanga kubuya ukuthiwa siyadivelopa kodwa abantu bengakuboni khonokho kuthiwa kuyadivelopa.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ababalisi bayazibuza ukuthi okhethwe izolo ukuba ngumphathi mtambo wezemfundo unkosikazi Evelyn Dlovu uzaphatha lolugatsha ngcono na kulomnumzana King Mathema osusiweyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa wehlise isikhundla uMathema waba ngumphathi mtambo ongela akumeleyo obekuyisikhundla sikaNdlovu osenguye osephethe ugatsha lwezemfundo. Siqoxele sikhulumeli inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-R2s umnumzana Themba kuye moyo.
Okwakuqala sithi amhlophe kuMandlovu. Okwesibili thina njengehlanganiso uMandlovu umuntu oqeda isikhathi eside esebenza ngaphansi kweministry kade ikhokhelwa nguSithembiso Nyoni yama-SMEs. Okokuthi uzasebenza kuhle kumbe uzasisebenzela kuhle sesikhangele bonke abantu asebefakwe ngu-president abalaqiniso ngabantu nje asebekhangelele okwabo abakudlayo loku kukhuluma amanga. So thina nxa simkhangele besikhangelela ukuthi nxa kungabe kuphuma uMathema kubuye umuntu owazi ngokwezemfundo ozasinceda ukwenzela ukuthi imfundo ithuthuke. Pho kulutshwane esikwaziyo ngaye sikwazi kuphela ukuthi ngumuntu ade sebenza kuma-SMEs eMpemsec wasuka lapho waya ku-presidential office.
Manje ngokubona kwenu engaba esuswe ngoba ubengayenzi kahle umsebenzi na umnumzana Mathema?
Okokusebenza kahle kukaMathema kumbe okokusebenza kubi kuvele nxa sikhangele i-ministry eziqondane lokwe-education public service kuye sikhangele i-ministry of education akukho okusebenza kuhle ku-education. Pho ukuthi uMathema bengamkhiphela ukuthi usebenza kubi kumbe kuhle ungathola ukuthi bona bebodwa khona ngale abasazwani. Bese sikhangela lo ongenileyo sikhangelele thina ukuthi ngumuntu osefakelwe ukuthi benelise ukumqondisa ukuthi konke abafuna ukuthi bakwenze kumbalisi konke abafuna ukuthi bakwenze ekuqedeleleni imfundo njengoba bevele beyicobodisa ngumuntu abazamkhokhela ukwenzela ukuthi enelise ukwenza abakufunayo. Empeleni elizweni lethu kathesi asidingi ukuthi kube kutshintshwana ngabantu abangelalutho sikhangele ngesilungu okuthiwa yi-merit. Nayikho okwenzakalayo ukuthi kubuye umuntu ololwazi olungasincedisa ukukhipha imfundo kwezemfundo engcupheni esikiyo. UMathema wehlulekile nasikhangela izinga lababalisa bakilo, nasikhangela indlela okuphathwa ngayo abafundi, indlela okukhulunywa ngayo ama-examinations, indlela okungeniswa ngayo inhlelo ezikhona ezekhala kathesi. Bese sikubona ukuthi kathesi sebekhuluma ngomfundi sebefaka umuntu wokuthi abone ukuthi ikhala iyaphumelela noma ababalisi besitsho ukuthi ayisiyo indlela okumele yenziwe ngayo. Ngoba sikhangele konke okwenzakalayo, sizabuyela emuva kuphemseko education. Umama wasihleka njengababalisi layena lowo kathesi sikhangelela ukuthi nje ngumuntu uvela kupresident's office, ngumuntu ade grunywa ukuthi kathesi nxa siya ku-education sifuna uyenza lokho. Okokusebenzelana kuhle yikuthi uhulumende abe mgceke ebabalisini, abe mgceke ezakhamizini, abe mgceke lebantwaneni.
Umnumzana Themba Kuyemoyo isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-ATUS. Lokhu sikudaba lunye sixoxile ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla owake waba ngumphathisikolo.
Yikuthi laba bantu bala kukwenza ingabe yini, ungayicabanga ukuthi lokhu akwenzakali kodwa bakwenze. Engxenye kungaba njalo ngoba ukuphuma kukaThembo Mohati kulesa sikhundla sokuba ngumsekeli sizokuthiwa lalaba esebenza labo uMohati bachithwa kwangathi ihofisi leliyana kalisela muntu. Kanti njalo engxenye mhlawumbe kubo bona ababesithi babekuzaphu ngaphandle kwakuKen Mathema kumbe lo Sithembiso Nyoni labanye kakho obalulekileyo nxa kulandelwa indlela yokuthulisa umsindo weMandebeleni ngokuthatha noKen Mathema. Yebo, kungaba njalo angavuka nje ila esengumsekeli kaMphathi Ntambo, kodwa vele khona kusizani uba ngumsekeli ungelamandla, ungelani, ungelasikhwama, uyakhulumani. Kodwa ke okunye engxenye asazi enxeba bona ukuthi engxenye ehluleka khona ngale labade khona base bemgwegwa nje khona le bamsondeze eduzane ukuthi angashaya likhaza kakhulu engaphandle. Kungaba kabili ukuthi wehlulekile kuzibamba kuhle lezi zemfundo njengoba le misindo yababala singapheli, lezikolo zivulwa zivalwe, zivulwe zivalwe ezikoleni, iCovid ibharile iyale. Enxeba bakukhangele khona ukuba sebesithi hayi. Kanti njalo nje kungaba yikho lokuthi bafake ilihlo nje babone ukuthi kambe yena ginyile itshe lo angenelisa yini uba ngumsekeli kamongameli okuyisiphamaso ngapha emboneni wethu thina abanye. Ngala madoda asembusweni ingabe yini njengoba ngisitsho ingenzakala.
Abanye bathi lokho okwenziwe umnumzana Cain Mathema kungakutshengisa ukuthi engxenye uselungiselelwa ukuthi abe ngumsekeli kamongameli welizwe. Ukubona kungenzakala yini lokho?
Ye, eqinisweni sibili kukhanya ngathi umhlubu weMandebeleni usuphiwa sona leso sikhundla la esokukhangela ezemfundo yaphansi liyaphezulu kancinyane. Kube kanti izolo bekukhangelelwe ukuthi abangapha ikakhulu ababekuzaphu baphiwe isikhundla sokuba ngumphathi Ntambo wazasekhaya. Hayi, kuyakhanya ke kungakukhanyela ngendlela ezijiyeneyo, kodwa mina kimi engikubonayo ukuthi lesi esemfundo ngesokuthundubeza nje abantu beMandebeleni ngokubanika isikhundla silomsindo. Yebo kambe, kodwa ke iningi labantu ababangamsindo ngababalisi ngitsho ku-primary and secondary education oluningi. Hhayi, ungathi nje kalula ndaba bakhangelele nje ukuthi abantwana bayezikolo bayefunda kaluthinti ye abaningi kangako. Lesiyana ese-home affairs singesinye sengatsha zokuvikelwa kwelizwe, yiso esisebenza kakhulu emandleni okubusa okwedlula la lokho e-primary and secondary education. Ngakho ke mbona ngathi bona laba abanikeza abanye izikhundla bakhangelele kakhulu ukuthi isikhundla izikhundla ngithi umphathi Ntambo abalamandla ukugcina umbuso usezandleni zabo laba bantu bangaba kuziphi ingatsha zikahulumende. Yikho ke kube sekuthiwa hayi, lina ngapho ke thathani nezemfundo besazi ukubana umphathi Ntambo wezemfundo njengoba ngithilo uyaxabana lababalisi kuphelele khonapho, abazali babe khonona belekhatshana. Kanti lesi esiumphathi Ntambo wazasekhaya ngesinye esisemqoka esebabona ukuthi kumele basisebenzise, kuba yiso sibopha abantu, yiso kulesi chithiza lemhlanga yamabandla abo la abephilisa yiso njalo leso esiqochana la laba abengathi abazimele bodwa ama NGO hayi baphiwa nje ukuthi labo bathule bangaba ngumsindo kodwa sesikhuluma sibili ngombuso esokuba ngumphathindaba wasekhaya yiso esilamandla odlula lesi esiphiwe yena lo open wasiphiwa esingamaziyo lokuthi ngubani thina abanye
umnumzana Thande kwezintimkandla wange waba ngumphathi isikolo njalo eyingcwethi kwezombusazwe. Izakhamizi zelupane zithi zikhangelele ukuthola usizo kunhlelo zokuthelelezela ezibalisa olwebubi lupane irrigation scheme nolwelupane water supply ezisungulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngempelaviki edluleyo elupane. Inhlelo lezi zikhangelelwe ukuphathisa kuzilimo zengqoloyi lomumbu. Umphathi ntambo kahulumende eMathebeleland North umnumzana Richard Moyo ungumgcini sihlalo walesi sigaba kubandla lezanu PF usanda tshela iStudio 7 ukuthi amanzi avela kuhlelo lwegwayi Shangani Dam olusaqutshwayo azasetshenziswa kusukela ekupheleni komnyaka ozayo. Umeli welupane East edale lePhalamende ndekubandla lezanu PF umnumzana Mbongeni Dube utshele usithandekile emhlanga Studio 7 ukuthi inhlelo lezi zizaletha imisebenzi ikakhulu kwabatsha kanye lamabhizimusi okupheka isinkwa.
Esikhangelele ukuthi kuzaba lotshintsho esigabeni sakithi elupane ikakhulu elupane East ngoba sikhangelele ukuthi izakhamizi zakuleyo ndawo zizaba lesabelo kuleyo irrigation. Sikhangele njalo ukuthi nxa abantu bebuya bezothenga ke lezo zilimo ngoba nxa isilimo sesilinyiwe phela kumele sivunwe. So ke kulamathuba emsebenzi esiwakhangeleleyo ukuthi aza kuba khona esigabeni ikakhulu kubontanga. Sikhangelele njalo futhi ukuthi nxa kunjalo sokule wheat esigabeni sikhangele ukuthi kungaba lokuqalisa ukuba khona kwama-bakeries isinkwa sitholakala esigabeni. So sikhangelele ukuthi kuzaphathisa kakhulu lokho esigabeni.
Ungazibetha ngamagama indawo lapho okulenhlelo zentuthuko lezi wonke umuntu uyathola yini uncedo kumbe kulabanye ababhalisayo njalo kukhangelwa ngokuthi umuntu kuliphi bandla na?
Ihlelo sikhuluma ngalo luhlelo olukhona ewardini okuthiwa yigwamba ward eselupane lapho okule damu elikhulu ibubi lupane dam. Irrigation leyo ibizwa ngokuthi ibubi lupane irrigation. Lapho ke ukukhangelelwe ukuthi kube lamalunga kumbe ngathi mina ama-members angaba ngu-90 so far kulama members aregistileyo akwanileyo abangaba ngu-45 kutsho ukuthi inani langkhona likhangelelwe ukukhula. Siyazi ukuthi nxa into iqalisa kungakabonakali ukuthi iqonda ngaphi ikhanda lingaphi umzimba ungaphi abantu baye bedonda. Ngokunjalo ke lakhona apha bekunjalo abantu bebengelathemba lokuthi into ezaphumelela kodwa okwamanje isiphumelele isikhona. So ke abantu sebebonile ukuthi kukhona okwenzakalayo esigabeni akukhethwa ngomhlobo ukuthi lo muntu ngwaliphi bandla ngoba le iproject isezandleni ze Minister of Agriculture ikhangelwa ngabe agritechs.
Lo ngumnumzana Mbongeni Dube umela ilupane East edalele parliamente njalo ekubandla lezanu PF ubeqoqa ecingweni le Studio 7 eselupane. Kodwa umnumzana Bet Nico Bebe oyimela inkayi South edalile parliamente uthi kunuka santungwana ngemizamo kahulumende njengoba ukhetho solusondela ngoba iningi lenhlelo zokuthelelezela zazivele zikhona ziqutshwa inkampani yelizwe e-ADA.
Akula nto genuine lapha esithandekile lawona lawo ama irrigation ka ADA ayengama irrigation ayivele khona bayavuselela babe vele futhi kayisiba bavuseleleyo by the way basebewanike ilisi ku track i-track yayisivuselele sebewathatha nxa sebewathatha bewabisela ku ADA abawathathe bewabisela ku ADA kodwa isiba bawalungisileyo. So kambona ukuthi kulento ethuthukayo njalo futhi angiboni ukuthi ukuvuselela ama irrigation e ADA ku-save izakhamizi isakhamizi ngoba iAda yikampani yehulumende. Isakhamizi esizakheleyo embonqani asisoze sibenefite from that other project. So lokana ikuvala abantu amehlo ngoba ama-elections sebuya. So abantu abantu sebehlakaniphile this time sebekwazi ukuthi ngaso kubuya ama-election kubuya ezimnandi, kubuya amanga, kubuya ukuthiwa siyadevelopa kodwa abantu bengakuboni konoko ukuthiwa kuyadevelopa. Angiboni ukuthi kona ukuqamba amanga kungenza ububelo kwi-economy yeZimbabwe. Instead okuliqiniso ukuthi kona for 41 years bekulokhu kubusa iparty eyodwa. Ibusa injalo isiyehlulekile ngoba ikhuluma ngezinto okufanele ukuthi ngayo yazenza 30 years ago. Selokhu besibazazenza kathesi njalo besehluleka ukuzenza. Kuzaphela futhi ezinye 30 phezulu kwezinye 30 ezadlulayo kumbe 40 phezulu kwe-41 ezadlulayo belokhu besibalungisa. Akulakulungisa abakwenza sithandekile. Eqinisweni abantu beZimbabwe kabavusa inkophe babona ukuthi abantu asebebabisele emuva 50 years back ngabantu bezana. Sokufuze babakhiphe ngoba sebebabisele emuva kakhulu.
Lo ke ngumnumzana Abednego Bebe owayemela inkayi South edalele ePhalamende. Lezempila kahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa nje kuphela ohlala koBulawayo ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kuthi abangamakhulu amabili 213 babanjwa igciwane le-coronavirus. Iningi lababanjwe leli gciwane abangamachumi afika phose ayisithupha 58 ngabesigaba seMathebeleland South.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Ukwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi ugatsha lwezokhetho olwe-ZEC lutshengise ukusekela uhlangothi ngokwenza imihlangano lamabandla ezombusazwe phose wonke elizweni jikelele ngaphandle kwebandla le-MDC Alliance. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi sekumele usiko lokuhlawula amalobolo luguqulwe luhambelane lempilo yalezinsuku. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, salibonani lonke bantu beZimbabwe, salibonani. Kwelo ngilazo ukuthi lihlangane. Uthatha ngapha ngithi siNdebele lihlangane, lihlangane but bengicela ukuthi ubaba bangibize company ngicela lihlangene wonke abantu beZimbabwe omthokazi namaphatha afuna ukufonya la akubhidandlovu but kunabaholi abanesibadingayo abangangena nokungangijabulisa okunjengabo Jonathan Moyo, okunjengabo Wilson Mncube, okunjengabo Mama uMakhube, okunjengabo David Coulthard, okunjengabo Tendayibhiti esibambanini kodwa kuphathe ngabi ibandlululo omhlobo kusuka ibodiye naba abangayiholiyo bebe namaphini. Hhayi hhayi engikusisindawo nxa engamashona ngena iqualifaye emsebenzini phuya isikhundla esihle ngaye amaNdebele qualifaye esikhundleni phuya isikhundla esihle alokhu kwamaphini ayizange ihluleka phela all those iminyaka esiyilidilile akulanto eyenzayo ngaphinaphinani ngithole isitarata seziphilile ndedeke kule sitarata ngiyabonga.
Sanibonani balaleli be-Studio 7 nabasakazi be-Studio 7. Le ekhuluma indoda yaseLubani ekhuluma iseSouth Africa eJohannesburg. Kunenkinga lana bantu bakithi eyokuthi uhulumeni wakithi athi yena usanctioniwe kuyikuthi naye usanctione abantu bakhe. Abantu baseZimbabwe basanctioniwe, basanctionwe nguhulumeni. Naye uhulumeni ukhala ngokuthi osanctioniwe ngama Western. Kodwa ke siyakubona kwama Western okwaka sekhaya ke lapho eZimbabwe kuthwesisa sokungasagibeli amabhasi mangabe ungahlatshwanga kuthiwe awusayindawo ma ungabe ungahlatshwanga, awusangeni izitolo ma ungabe ungahlatshwanga. Kuyikuthi ayisikho kusanctiona umuntu yini lokho, ngoba yona ehulumeni yethu, uhulumeni yeZimbabwe, hayi kwethu yethu eZimbabwe yabo bona labo baphezulu, ngoba bona ebabadlawo basuta zonke isidingo bona ngezabo, akusiyethu le ngoba vela kusayikhiphwa ngabantu isikhethile yona.
Nivuka njani hlobo ezinhle, sanibonani sanibonani ekuseni leyi. Nginivukisa njalo hlobo ezinhle, nami ngisezalwanisa khona apha eZimbabwe, okuthiwa ngufamona ngwenya ngapha eMatsouth. Nginibingelela hlobo ezinhle nonke, angikhethanga muntu emhlabeni ngoba nani ngumuntu, ngifuna umuntu. Nani ngithanda ukubona abantu njalo, nani ngiyabathanda abantu. Nani ma-Studio 7 ngomthandazi omuhle enhliziyweni yami, ukuthi angathi lingaqhubeka linceda khonapho. Liyasinceda sibili kakhulu, umsebenzi wenu muhle, siyawubonga wonke. Yikho ngandithe mina inhlamba zingatholakali, ngoba ukukhuluma inhlamba sewungani uthuka ama-Studio 7 hlobo zami, thina esithanda ukukhuluma. Inhlamba ma ivulwa, ivulwa ngama-Studio 7, ifikele endlebeni zabo, kube sekungathi kwesinye isikhathi silwa nabo. Hayi inhlamba makhiwa, hayi akusilona ikhambi lokulungisa izinkinga. Kwesinye isikhathi ungakhitha inhlamba, abantu becabanga ukuthi ha indoda leyana njengoba ikhuluma, kwesinye isikhathi singamnika esinye isihlalo esithize, kanti kukhanya ukuthi ungubhinya. Abantu besebecabanga ukuthi lwana noma singamkhetha ele nhlamba ezingaka, inhlonipho kayikho. Yikho kasiyekeleni inhlamba makhiwa, ukuze sikwazi nathi ukubekezelelana nomanye omunye ekhuluma. Noma singathini sikhuluma inhlamba, bazalwane bami noma hlobo ezinhle, akuna nhlamba eyake yaba yindlela eqondileyo. Ngiyabonga kakhulu ke nami lapho. Hhayi angikhulumi lutho olubi, ngiyalivukisa nje lami ngithi hhayi amhlophe emhlabeni, asiphileni ngothando nangokubambana. Mina nje ma-Studio 7 sengicela umlayezo wami ukuthi njengoba ngikhala ngisemathsouth, akusimi yedwa ufamoni okhulumayo okhuluma ngezincwadi zolezi, sibaningi hlobo ezinhle. Esengize ngicabanga ukuthi ngabe kuthi umlayezo wami uyafika kumama u-First Lady uSiliya Mnangagwa. Yesikatu into yezu umama unoncedo olukhulu kakhulu bantu bakithi. Ngabe kuthiwa kuyakhetheka sibili komnye umnyaka, sike sikhetheni umuntu ongumama kaphathilizwe, kanti liyehlulana.
Salibonani basakazi be-Studio 7, salibonani babukeli bonke balaleli baka-Studio 7. Siyalibingelela umbuzo enginawo, ngiqondisa kubaba uMagalela ngenhlonipho enkulu. Ngiyakuhlonipha baba uMagalela, ngumhlonitshwa mpela, ukhulile, kodwa angi-understand uthi i-Studio 7 yenza kabi ngokuthumela isikhathi, ukuthi isinikeze isikhathi sokubana sithumele imilayo esinayo ku-public ukuthi sikhulume okungaphakathi kwethu. Cela ukubuza ukuthi usuke wakhuza o-Twitter yini, usuke wakhuza o-Facebook yini, usuke wakhuza laloba yini ngama-WhatsApp, inhlamba esizithola nsuku zonke, kodwa ubona u-Studio 7.
Nginjani muli ye-Studio 7 lobuholi bayo, ngiphila njani? Engicabanga ukuthi wonke umuntu engilethemba lokuthi uphilile, hayi nathi sisavika lolu bhubhane lomkhuhlane lokhona. Engithi le muli zonke nje aziphephe izwe lonke. Engizathi mina ngidesimanga ikakhulu uma ngibuya ehlangothini ngapha olwasesindebeleni, olokuthi alufuni kukhokhela lona ikakhulu kwezombusazwe, alufuni kukhokhela, lufuna ukukhomenta okuyisimanga kakhulu ikakhulu esindebeleni. Engizathi mina laphaya ubazwa besithi ikakhulu kuzano ubaba uMnangagwa, kuyabe kungumuntu esindebeleni lembuza ngobaba uMnangagwa, ethi ubaba uMonzora umuntu esindebeleni lo ubaba uChamisa, akukaze kuthi ubaba uSibanda, ubaba uGawule, ubaba uNdlovu. Angikaze ngizwe vele kubizwa ngalezo zibongo mhlambe zolimi lwesindebele, ongangukuthi kanti bona abafuni labo ukubizwa ngoba bobani yini ngoba ungakhangela izanu ile more than mhlamba sithi 40 years yaba sembusweni akukaze kube lo muntu esindebeleni ukuthiwa uba yipresident ene ngeke kwaba liphupho lokho ngeke kwenzakale bazahlala bona besithi uba bobani kodwa akangeke umuntu esindebeleni abe yipresident lokho ilanga lingawa lidliwe zinkukhu zilale suti ngempela ungakhangela futhi ngapha ku-MDCT ngeke kube lo muntu ozaba i-leading party owasesindebeleni ukuthi bembize ngobaba ubani angeke kuzobuya kuchamisa naye ku-MDC Alliance akekho umuntu wasesindebeleni ongambona enikwa kuthiwa akaphathe owasesindebeleni
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngokwezimelika, inkokheli yebutho iqhubeka isethula imibiko ehlukeneyo lekamongameli Joe Biden edalele Senate lapho ababuzisiswa khona ngamalunga aleli dale. U-General Mark Miley utshele leli dale ukuthi inkokheli yebutho yayicebise umongameli Biden ukuthi achiye amasosha azinkulungwane ezimbili lamakhulu amahlanu kwele Afghanistan kodwa uBiden wathi wonke amasosha aphenduke ekhaya. Sixoxe lolandela ezombusazo welemelika umnumzana Raphael Mthombeni. Saqala ngokumbuza ukuthi kungakutshengisani ukwenziwa nguBiden ukungalaleli inkokheli yebutho.
Kodwa engikubonayo ngibona ngathi yena uPresident akulabutho ayefuna lisale e-Afghanistan. Wayesediniwe ukuthi i-20 years kuloke kulwiwa into efana nayo. Ngoba ngithi uyabona ukuthi ungakhangela nxa ungakhangela i-history e-Iraq. E-Iraq kwangathi kuyathi kwasala amabutho amalutshwane. Kwabuya kwathiwa lokho kuthiwa yi-surge lokuya nokwengezelela amabutho uzokuthiwa ye ngapha sokungathi kuyavukavuka sokusengezelela. Ngibona la i-Afghanistan kwake kwaba le-surge yona leya nokwengezelela kwenumber yamabutho ukuthi kuhanjiswe amabutho amaningi ngasikhathi sinye ukuze ayebambe indawo eyabe isiqeka. Now-ke ngibona ngathi ungachiya 2500 yona leyo kuyasala kuvuka phela okunye bese kuphinda futhi kubiyeza ngapha ekhaya ukuthi kube le surge yona leyo ukuthi kuhanjiswe amabutho lana ayekhona le ukuze ayevimbela lokho sokuzenzakala. Kodwa nxa sebephumile bonke baphuma bathi dunya akuzela lutho phela laphana olunye abalukhangeleyo. Yikho engikubonayo mina ukuthi upresident wayevele esefakile umgomo wokuthi akulabutho elisalayo lapha.
Manje lokhu kungakutshengisa na ukuthi umongameli Joe Biden uyehluleka ukubusa?
Hayi, mina kangiboni ukuthi kutshengisa sengathi uyehluleka ukubusa. Ngibona ngathi kutshengisa ukuthi uyindoda ethi ingenza i-decision yayo ime kuyo leyo ngoba asikho ukuthi abantu abaningi bayamsola ukuthi akhuphe amabutho nalana wonke e-Afghanistan. Now, abantu bayakubona ukuthi bese kuluywe kakhulu, bese kuhlalwe kakhulu, bese kuluzwe kakhulu izimali eziningi-ningi. Kusho ukuthi yena engena wahle wazitshela ukuthi mina le impi angiyilwile ngiyayiqinisa, ngiyaqinisa yonke into. Wasesima khonapho. Yikho kangiboni ukuthi engxenye kungaze kube yinto engenza ukuthi akhanye ngumuntu wehlule ukubusa. Hayi, yena umkhokheli webutho labo bonke bakubona ukuthi upresident kavumelananga le advice yona leyo ababempha yona. Angikholi ukuthi upresident nxabe advisor bayavuma konke okunye bayema endimeni yabo beme khonapho bathi hayi lokho akusoze kwenzakala. Ngibona ngathi kokwenzakalayo khonapho.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leDallas esigabeni seTexas ngapha kwele Melika.
isikhathi asavumi uba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebezikhokhela. Ababalisi bayabuza ukuthi okhethwe izolo ukuba ngumphathi ntambo wezemfundo unkosikazi Evelyn Dlovu uzaphatha lolu gatsha ngcono na kulomnumzana Kane Matema osesusiwe. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olibalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.